So we see card send a bagu VOA in the belly.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 10 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
ukutholakala kwe-injection lezi zivela e-China kuqakathekile kakhulu.
Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka 15.
Abantu bezalo PF yiwamaland barons akula omunye umuntu ongamthola ongekho ZANPF olilindi baroni.
Owake waba ngumphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi njalo elilunga leZANPF unkosazana Petronella Kagonye ukhululwe ngenkulungwane ezingamakhulu amathathu zebeyili izolo. Kubhubhe abantu abalitshumi lane ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha umkhuhlane we-coronavirus awathenjiswe yi-China azaqala ukufika kuleli ngeviki ezayo mhla ka 15. EleZimbabwe ngelinye lamazwe alitshumi lane azathola amajekiseni la wona alungiswa yinkampani yaseChina iSinopharm. IZimbabwe izaphiwa amajekiseni azinkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000. Umphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosazana Monica Mutswangwa wazise izolo ukuthi inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele iWorld Health Organization yavuma ukuthi ijekiseni yeSinopharm isetshenziswe ukwelapha iCOVID-19 ngokusemthethweni ngoba ilokuphumelela okungedlula isilinganiso sokungama umeya isikhombisa ekhulwini kusiya kwayisishiyankalombili 76-86%. Wengeze wathi uhulumende uzaqhubeka edinga amanye amajekiseni afana le-Sputnik V yakwele Russia. Ele India lele Bilitane lawo athembisa ukuphathisa iZimbabwe ngamajekiseni. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 eZimbabwe likhwelela yakunkulungwane elamakhulu amathathu lamatshumi amahlanu lantathu 1,353 izolo ngemva kokubhubha kwabantu abalitshumi lane. Ababanje umkhuhlane lo izolo njalo balikhulu elilamatshumi amabili lantathu 123. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe bele COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu 34,781. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Jasmine Tofa okukomiti ebona ngezempilakahle edalele ephalamende njalo emela idolobho lakoBulawayo kuleli dale.
Ifezi le esikuyo esibili singakhangela ukuthi isiyafekte kakhulu iZimbabwe, abantu abaningi bagulile. Ngibona ngani uhulumende ngathi akuzange kube lama lessons learned from the first iCovid yakuqala. So uhulumende kade emele ekhangela ukuthi kuyini angakufunda from the last time. So ngathesi ungakhangela ukuthi abantu makhaza or ordinary people abakuma communities ungakhangela ukuthi ireport kade ikhitshwa kuthiwa ngakhulumela khonapha eSongrove, I mean okoBulawayo bekhulumela ukuthi eSongrove hospital kathi kungalabantu abakhona empilo ungakhangela ama numbers akhona ukuthi ngathula abantu abaluthwana kimi ukuthi ukuthi umuntu makhaza kade ngala engayenelisa ukufika esibhedlela because uyabe ngala mali engalandlela yokuthi afike ngendaba yama lockdown restrictions. So uzafica njalo ukuthi even ama vaccines ona lawa abuyayo azathathwa ngabantu izikhulu yibo abazathola ama vaccines ona lawo abantu makhaza ke. So mina ngibona ukuthi uhulumende umsebenzi wakhe ukuthi akhangelele umuntu wonke oweZimbabwe, meaning that umuntu noma osebenzayo ongasebenziyo, kuthi ukuthi uhulumende kumele adinge indlela njalo eyokuthi abe nguye okontrola imali ezathenga ama vaccine lawo.
Njenge committee ebona ngezempila kahle edalela eParliament, kukhona yini lake la kuxoxa kuleli dalo okuphathelane le COVID-19 lemithi le kumbe okunye?
Kukhona esake sakuxoxa, kodwa njengoba i-report yethu ingakaphumi ngangivunyelwa ukuthi ngi-disclose esiyabe sikuxoxile, yabe sengephula umthetho. But kukhona sibili, even ngathesi kukhona esikuxoxayo lamhla besile committee
uNkosikazi Jasmine Tofa ukukomiti ebona ngezempilakahle eParliamente njalo umela idolobho lakoBulawayo kuleli dale. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umnumzana Useni Spanta, sambuza ukuthi uthini ngamajekiseni la avela kwele China.
Ukutholakala kwenjekishini lezi zivela eChina ukuze sincede abantu ukuthi bamelane lalo mkhuhlane we-COVID-19 kuqakathekile kakhulu, ngenxa yokuthi siyananzelela ukuthi kwamanye amazwe vele abantu bese beqalisile ukuhlatshwa, thina bese sisalele ngemuva. Ngakho kuyabongeka njalo nxa sinanzelela amandla alezi-injection khanga ngani hayi ayazama kakhulu ukuthi umuntu akwanise ukumelana lalo mkhuhlane.
Ngobani abamele baqala ukuhlatshwa?
Sibona kuqakathekile ukuthi uhulumende aqala akhangele amanesi lamadokotela labanye abasebenza ezindaweni zempilakahle abakhangele abantu, ikanti njalo kuyadingakala ukuthi bakhangele labantu abadala, abantu abangakwanisa ukuthi bebanjwe umkhuhlane lo uhle ubehlule ukuthi umuntu aphile. Bembona kuqakathekile ukuthi ngabe baqalisa khona ngale ukwenzela ukuthi kube babasizakala kuqala bengangeni emuntwini wonke.
Njengoba efika ngeviki ezayo amajekiseni, uhulumende seqalisile yini ukufundisa uzulu ngawo?
Ukuthi khona kuza kuba khona ukufundiswa kwabantu ngokuthi la ma-vaccine kuyini njalo angasiza njani abantu empilweni zabo. Thina bese sifuna ukuqalisa lolo hlelo besamelele nje ukuze ukuthi uhulumende useme ngaphi, kodwa siyananzelela ukuthi njengoba injections sezikhona sokungaqalisa kumsebenzi wokuthi kukhuthazwa abantu njalo bachasisele ukuthi le i-vaccine isebenza kanjani njalo ibasiza njani emzimbeni yabo. Lokhu kuzanceda kakhulu ukwenzela ukuthi kube labantu abaningi abangakwanisa ukuthi baluthathe le i-vaccine lalomuthi njalo bavume ukuthi bahlatshwe. Ngenxa yokuthi uhulumende angaba lazo lezi injections zibe ziningi, kodwa nxa abantu bengachasiselwanga abantu abaningi bangayesaba ukuhlatshwa ngenxa yokuthi kule ndaba eziningi ezibhodayo esingathi ngezamanga abantu babengala aziqiniso. Kodwa ke kuthi abantu besesaba kuzayenza ukuthi abaningi bayesaba ukuthi behlatshwe. So kuqakathekile ukuthi kuphangiswe ukuthi kungenwe phansi ezigabeni lapho abantu abahlala khona, wonke umuntu achasiselwe, abantu bazwisise ukuthi uhamba njani.
Umnumzana Useni Spanta ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Umeli weHarare West edale leParliamente njalo elilunga leMDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe lomunye wakhe uCecilia Jimbiri bakhululwe yinkantolo yeHigh Court izolo ngesibambiso sebail. Ababili laba bahlawuliswe inkulungwane ezilitshumi zamadola ngamunye ngemva kokubotshwa ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuthuka amapolisa. Kusenjalo owake waba ngumphathintambo obona ngendaba zezisebenzi njalo elilunga leZANU-PF unkosazana Petronella Kagonye laye ukhululwe ngenkulungwane ezingamatshumi amathathu zebail. Ukagonye wetheswa amacala enkohlakalo ayisithupha aphathelane lokuntshontsha lokuthengisa umhlabathi. AbeZANU-PF bathi ukubotshwa kwakhe kuveza ukuthi uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo. Sixoxe lomeli weSouthaton edale lephalamende olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Ukubotshwa kwakhe lokho ayisiyonto emangalisayo ngoba abantu beZANU-PF yiwo amaLand Barons. Akula omunye umuntu ongamthola ongekho kuZANU-PF oliLand Baron. So laba abantu babephiwe imvumo iG40 ukuthi khona baye banika abantu umhlaba esingathi yi-free roll ababelayo elizweni. So akumangalisi lokhu ngoba into abayijwayeleyo ivele ikwakade bekuyenza kanenge kakhulu okokuthi bangafuna ukuthi babotshwe. Uzabona ukuthi khona ngabantu abeZANU-PF.
Kodwa ngeke simtshayele ihlombe yini uhulumende lamapolisa ukuthi hayi ngempela kukhona okwenziwayo bakhanya bazimisele kudaba lokulwisana lenkohlakalo elizweni.
Udubo olukhona nje yikuthi khona kubotshwa abancane laba nje abakhulu abangathi babotshiwe ngaba ayise drop of 40 NDC. Bona sibili abadala sibili abayipho inkalakatha zakhona yiwa ababulalini izwi kunengi kakhulu okungakhulunywa. Amapolisa wabona benjena bayakwazi ukuthi laphana kulecala laphana kwelecala. So abanengi ababotshwayo laba kumakha sili ungapi ngapi akula ngabantu abancane laba kodwa bakhona abantu abadala abayenza into zesikruku. Siyakubonga ukuthi khona bayenza into enhle ukuthi khona babophe abantu abayenza leyo nto. Kodwa ke ngabe baqalisele phezulu besehla kulokuqalisela phansi laba nje okagonye labanye ababili abathathu ababotshiweyo. Hayi ayisikho nje khonoko kathesi bona abasemahofisi abaningi bakhona yibo abantu asebuleli lizwe sikhuluma size nje. So kukhona okuningi okwenzakaleyo. Mina into engiyisolayo ukuthi abafana nabomama abancane ababhansi pasi yibo abatshona begijinyiswa. Ayisikho lokho.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthaton edale lephalamende njalo ngowebandla leMDC Alliance. Izakhamisi zeCholocho ezihlala zisiba lodubo lokukhukhulelwa izindlu lezifuyo lonyaka ziphephile ngoba zasuswa endaweni lapho okwandise ukuba lalumonakalo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi salumango umnumzana Belief Gawule olilunga leZANU-PF yena othi inkinga enkulu ekhona lonyaka yikufa kwezilimo ngenxa yezulu elinengi.
Abantu sebathuthwa lapha endaweni zazizimbi kakhulu tuza lomfula ugwayi bakwakhelwa ngaphetsheya phezulu lapho okungawela amanzi khona. Kodwa ke amanzi lokho nxa engaqhubeka lokho esiba maningi kwezinye indawo kungagcina abantu sebedilikelwa yizindlu ngoba phela kande izindlu zethu eziningi ngezomdaka iphansi selisuthi kakhulu amanzi obuma amanzi emaningi kakhulu ikakhulu eTsholotsho izulu selisina suku zonke njalo lisina amanzi vele semaningi iphansi selisuthi amanzi vele semaningi. So kudale ukuthi kwezinye indawo kube kwabakhona kwezinye indawo nje lapha kubo phambi kwabombiriya ngale la ngale kubo phansi labo nemanzi amani lapho okubikwe khona ukuthi abantu sebelo dubo sokuthi okudilikelwa izindlu ngokuthi izulu lakhona selinengi kakhulu. So umumo lo nga ungaqhubeka kunjalo izulu lokulisina lesiya phambili kuze sizaba lo dubo sibelo olukhulu kakhulu.
Wona umumo weze COVID unjani khona ngapho eTsholotsho?
Umumo weze COVID ukuwabikwa kakhulu ikakhulu ama cases ze COVID asebekhona eTsholotsho. Kwazi se ngiza kutsho ngithi alokho ekhona le eTsholotsho ngoba nxa kade kabi kwamalanga lana adlulileyo lakathe seloke alokho ekhona esikukhangelele nje ukuthi ngokuhamba kwezikhathi enxa mhlawumbe kuzabe lokusehla kuba kwaba labantu sibe abatshonile bebulawayo umkhuhlane lo kodwa ke okwakade sikhangelele ukuthi enxa mhlawumbe kuzaba lokwehla umumo wakhona ungano uyabanjwa mbijana yiko kukhona njalo abantu bayananzelela ukuthi umkhuhlane lo sebenanzelela ukuthi umkhuhlane uyingozi ngoba usubikwa phakathi sobona labanye abantu besifa phakathi kwabo. So kukhanya abantu bazama ukuthi balandele imiyalo ye World Health Organization yabezempila kahle ukuthi abantu bagqoka ama mask bazivikele emkhuhlaneni basanitize benze konke okudingakalayo ukuthi bazivikele emkhuhlaneni lowo.
Ngokubona kwakho bazayichaya yini nala abantu?
Abantu bazayichaya bengayichayanga bengayichayanga njalo ngoba kulezinto ezimbili la ukunalo kwezulu izulu selinenga kakhulu indawo zethu ezingamane eziningi ezamahlabathi lapha emhlabathi osumdala izulu lingana kakhulu akuphumi lutho sokwezindawo vela kuzokuphuma lutho ngokuthi izulu selibe linenga kakhulu kodwa kube sokusila labo abathole ama fertilizer ngawo abantu abathole ama fertilizer balutshwane abathole ama fertilizer ifertilizer yakho ihluphile ukuthi abantu bayithole yiko okuzabangela indlu kodwa ke abanye laba balima amagangeni la amacha hayi bazadopa yiko kukhona sibili laba abathole fertilizer sibili bayisebenzisa bazadopa.
Umnumzana Believe Kaule isakhamuzi seTsholotsho njalo ulilunga lezano PF. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi kulekhehla elijaye umkalo uShingaira ivuku ngekuba eWest Nicholson wafa. Ababili laba babikwa belwile ngemva kokuba uShingaira ejele umyeni wakhe uPhineas nesikhathi behlakula ukuthi ulivila. Iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa selaye abaphathi ntambo bakhe ukuthi baphume le mihlahlandlela yenhlelo zabo ezizalandelwa kuminyaka emihlanu elandelayo. So isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngibingelele kubasakazi bomsakazo wethu, umsakazo wabantu Studio 7 labalaleli bonke. Ngifuna ukukhuluma lapha ke ngiphose lami ngebandla le MDCT. Okungimangalisayo ngaleli bandla ukuthi kanti o-president abaningi kangaka ngabani. Nxa uMdzuri engu-president, angithi nxa uMakhube engu-vice president kwenele, kanti u-president u-vice laba abaningi kangaka ngabani. Angithi izanu lezaphu zahlangana yikho kwakhanya kusiba labo-president abaningi ngoba omunye u-vice wayevela kuzaphu, omunye evela kuzanu. Kanti laba bakamdzuri abakamonzora ngabani. Nxa uMonzora engu-president, uMakhube engu-vice president, kanti mbonani kuqondile. Akudingakali ukuthi kuze kube labo-president abaningi kangaka. Yikho vele sibone ukuthi ibandla leli asilobandla. Into zabomonzora lokhu ngamandlwane. Nababulandelayo ababoni ngani ukuthi balandela amandlwane. Into zabomonzora lezi ezingelangqondo.
ninjani bakwethu ku VOA. Mina ngithanda ukuphawula ama results ka grade 7 ukufaila kwabantwana. Yes, one abafundanga ikakhulu izikolo zasemakhaya. Yeah, kufanele ezinye izikolo zasemadolobheni whereby abanye abazali bebe hire ama private teachers ukuthi bafundise abantu babo. Again, okunye ke yilokho ikakhulu eMathebeleland. I-deployment yabatitsha abangazi ukukhuluma isindebele e-primary. Kubalulekile ukuthi utitsha achazele umntwana ngesilungu. Kodwa ke kwesinye isikhathi kuyadingeka ukubana ke atshintshele elimini lomdabu. So kuzothola ukuthi ke nxa kuyikuthi e-primary kufundisa utitsha ongazi ukukhuluma isindebele. Yena nguye ofuna ukufunda kusefunde ebantwaneni isindebele instead ukuthi azefundisa. Into yabona ukuthi lakho kuya contribute khona lokho ku rate yakufeyila kwabantwana. Ngoba at the end of the day, instead ukuthi afundise yena sokunguye ofundiswayo ngabantwana langabazali, which is not right. Okudingekayo ukuthi ke nxa yebo engowesishoneni but ke abe efundile isindebele esikolweni abantu abona wasipasa, yikho abe sesiba le right okuhamba esiyafundisa lolo limbi. Asithi ukuthi ke bengayifundisa kodwa ke mababe ngabantu abathe basifunda leso sindebele, kwenzela ukuthi ke abantwana ke bazwisise nxa uteacher ebafundisa.
Kuthiwe sevenyalibingelelalo ke ngisithi mina liphile kuhle inkosi libusise ngesikhathi se-corona. Bengilobe umlayezo engithi ngibuze ukuthi kathi umakhuphe lo bhugeni bangaphi sebaqeda umsebenzi wabo ukuxothisa abantu be-MDC Alliance bejoyinane iphathi ababona nangu Douglas sebathathele sebaxotha futhi bangabi kabakhulume zizwe phela sibone.
Mthokazi omuhle, mthokazi omuhle, mthokazi kaZulu. Injani mahlabe Zulu lonke la elikhona. Siyayibona imphumela abantu bakithi yabantwana besikolo engemihle. Manje into engibule engihlukumezayo mina ngayo le mphumela engicabanga ukuthi ifanele ilungiswe ikakhulukazi ezithe ezikolweni zasemathebeleleni. Indaba yemali yababalisi zihlobo zami ngoba mathe ngiyabheka mina ngathola ukuthi ma ngikhuluma nabantu abangothisha kuma-primary schools. Isihlobo kuzisubuhlungu ukuze uthisha ethina imali yesikolo ayiholayo yini hola 1000 rand. Isihlobo labo abantu basifundisela abodokotela, abonesi, ama-pilot, yonke lento edingakalayo elizweni yabo-enjiniyela. Baqala khona laphana kuma-primary schools. Benginombuzo ukuthi kahle-kahle yini okufanele yenziwe ku-government yeZANU-PF ukuze ikunanzele ukuthi sisizwe semathebeleni siyalimala ngoba eqinisweni masingathula singabantu bemathebeleni kakhulukazi singathula singabantu bemathebeleni siyogcina angazi ukuthi ngingagcina ngathi siyogcina sesifana naye ngoba ngithe ngiyabheka asikho kakhulukazi emathebeleni north asikho nesiyi-1 esikole esinafi even 5% of pass rate even 5% of pass rate asikho baya empini kodwa ukuthi umlungu wayesiyafelana yabulawelwana babona. So kulokho benginesicelo sokuthi ake bephakame babuze nansi lesi salukazi singumnangakho ukuthi kanti kahle kahle kufanele kuze kube njani ukuze isizwe semathebeleleni sibe right. Abeke nabake nelingqi yini abantu bezanu ukubhidliza emathebeleleni. Okuzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi akasekho utisha osaziyo isindebele owakithi oqhatshwayo ukuthi azofundisa emathebeleleni. Kube sizibafane nibenkomo nabo bafana abaseluselwa abangomakhelwane ngendaba yezanu kanti izanu iyoze iyenele nini.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. inkulungwane sezizalwane sakwele Hong Kong zikhangelelwe ukuthuthela kwele Philitane lapho ezilelungelo lokudinga ubuzwe khona zibalekela umbuso wele China elizweni lazo. Ele Russia seliqalisile ukuhlaba isizalwane salo umuthi wokuvikela umkhuhlane we-coronavirus ngobunengi. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenate kuqale izolo lapho abatshutshisi bebandla lamademokrasi abaveze khona ubufakazi bodlakela abathi lwadalwa ngabasekeli bakaTrump ePhalamende ngemva kokutshotshozelwa nguye. Ubufakazi lobu ngoba amavidiyo odlakela olwenzakala ngenyanga edluleyo uTrump ezama ukwalela embusweni ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Amagqwetha kaTrump wona athe iPhalamende ayilalungelo lokuthonisisa uTrump ngohlelo lwe-impeachment ngoba sowasuka embusweni. Idale livotile phezu kwalokhu, abaningi bavotela ukuthi iPhalamende ilawo amandla, ngakho udaba lolu kumele luthethwe luye phambili. Ingcwethi zithi uTrump ulakho ukufunyanwa emsulwa ngoba amalunga ebandla lakhe lama-Republicans esimalaye njalo ambalwa kuphela kuyiwo asekela amademokrasi ekuthini afunyanwe elecala. Engadliwa licala uTrump ulakho ukuvinjwa ukuncintisa njalo edinga ukungena yiloba yisiphi isikhundla. Igqwetha lakhe lithi lokhu yiko okuzanywa ngamademokrasi ngoba esesaba ukuthi uTrump engancintisa njalo kukhetho awanqobe. Sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Nxa sikhuluma nge-impeachment sikhuluma ngokususa umuntu ongumongameli esikhundleni sokuba ngumongameli. So uTrump akasenguye umongameli welizwe, igqwetha lakhe liqinisile useyi-private citizen, sengumuntu kazana nje. So ukuthi-ke bafuna umsusa kusiphi isikhundla sobuthungameli akuzwisiseki. Yindlela nje amademokrathi yokutshengisa ukuthi yibo asebephethe sebezama ukwenza abakwehlulekayo ukwenza during i-midterm election yokuthi bemkhiphe uTrump. Angisiboni isidingo sokuthi ukube kusenziwa leyo hearing o ukuzalelo cala leli kaTrump. Wehlula sokwadlula uTrump akasengumongameli, so lomongameli omutsha. Amademokrats akhangela indlela yaphambili yokumanyanisa ilizwe beqhubekele phambili. Lapha nje ngathi ukuchitha isikhathi, but nxa sikhangela ngelinye ilihlo kusikhumbuza ukuthi icala alibole. UTrump wenza akwenzayo engumongameli wathi akula muntu ongangithinta, I mean executive president. Amandla onke ngilawo, but ke iAmerica ilama institutions avikela idemocracy.
Ngobufakazi esibone busethulwa ngabatshutshisi bamademokrasi izolo, singabona yini amalunga ebandla lama-Republicans esebambana lama-Democrats evotela ukuthi uTrump afunyanwe elecala?
Basengaba khona ababili abathathu abangavota lama-Democrats, but ngiphinde ngithandabuze njalo ngoba yakuzakhumbula ukuthi emavikini adlulileyo uTrump ephumule esikhundleni akhona ama-Republicans akade sithi azancedisana lama-Democrats endabeni leyo. Kodwa bayamvakatshela uTrump emzini wakhe eFlorida le baphenduka one by one besithi hayi uTrump wayright. So ama-Republicans azasebenzisa i-impeachment leyo ukuthi batshengise ukuthi bona babambene, ngoba indaba leyo asiyondaba kaTrump kuphela, isiyindaba about their party, iqembu labo lama-Republicans. So ukutshengisa ukuthi bamanyene kwamele ama-Republicans Republicans wonke angavoti lama Democrats ayinise indaba leyi kudlule ngoba it's just a waste of time. Ama Republicans they have to emphasize on that ukuthi hayi lapha sesichitha nje isikhathi sifuna ukwakha ilizwe siye phambili. It's pointless ukuthi ke ama Republicans abambane lama Democrats ekujeziseni umuntu kade umongameli weqembu lawo. So kungani bona njengeqembu abala focus.
Umnumzana Simbarashe nembaware intatheli zindaba siziqibe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi amajekiseni okwelapha i-coronavirus awathenjiswe ngele-China azaqala ukufika elizweni ngeviki ezayo mhla ka-15. Ubhubhe abantu abalitshumi lane ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.